ukuthi abantu abaningi abalezifiso labenelisayo ukuthi babe le ndlela zokuqasa bazagcina vele bengangenani ngoba imali yakhona leyo inengi kakhulu. Kanditshwane abazali abalabantwana abangayenelisa leyo mali akukhangele nxa asithi umbalisi nxa ezuza 19,000 kumbe yini elo mntwana omele aye e-university kumbe e-college. Kulabanye abantwana lapha ekhaya kumele kudliwe, kumele kuthe wamagesi, kumele kwenze yonke into. Yona i-19,000 ivele kayeneli, uyayibhadala njani? Umthelelo wakhona yikuthi njengoba lezikolweni vele kungafundwa lapho ezikolweni ezemfundo yaphezulu ema-college lema-university sekuzafanana. Akulamntwana weZimbabwe ongazitshayisa ukubathi mina sibling zafunda. Sifiso sibona kodwa abazali kabe nelizi iqiniso lelo.
Manje nxa ama-college lawo efuna ukuthi abhadalele indleko zawo, kuyini angakwenza?
Okokuqala, kumele sikhumbule ukuthi wona ama-college lawo ngasomabhizinesi, ngamabhizinisi okwenza imali. Awukaze kube khona kona lokhu. Ngaphandle kwalawo okuthiwa ama-private, kumbe lawo yiwo abangafaka i-school fees esiphezulu ukuthi labahlale kumele kuncane. Lezi ezikahulumende eziningi, okugqophela labo zoo lama-college, ngumlandu kahulumende ukuthi abone ukuthi okuningi uyaphathisa ngakho ema-college-ini lema-university. Kudala-ke laba ababefunda ema-university kwakuvele kulesikhwama esesikhangelane lakhona lokhu kwezinto kwakuthiwa i-VTL, vocational training loan. Ngobana kusaziwa ukuthi abazali abaningi aso bayenelise imali yokubhadala. Ngakho-ke angiboni ukuthi nxa ama-college lama-university sefuna ukuthi kube imisika yemfundo, hhayi kuyahlala kuyimduli abaningi asoze benelise ngoba abantu imali kabalayo. Vele khona imfundo yasiyobhizinisi yokwenza imali yokufundisa abantwana besizwe ukuthi phambili ngale bathuthukise leso sizwe. Xa sekuqhiwa labo bafuna ukusala lokuncane, hhayi ngemva kodwa uhulumende uzadinga ingqondo, aphize into elengqondo kwenze ukuthi abantu abethu benelise ezikolweni.